Abantu abedlula amakhulu amahlanu bazinjwe ngamapholisa kusukela ePaka eMatopo kuze kuyefika eBhalakwe lapho ezinye imota zibuyiselwe emuva kobulawayo amapholisa ahlomileyo bethi bengayi eBhalakwe ngoba uhulumende engavumelani lomkhuleko abakade befuna ukuyawenza. Kube lokudonselana phakathi kwamapholisa ahlomileyo efuqana labantu bebadudula emgwaqweni weBhalakwe ekhabela kude amakhandlela akade emele alumathiswe nguDumiso Dabengwa ethi kababuyele lapho abavela khona akuvunyelwa muntu eBhalakwe. Umongameli wezapho umnumzana Dumiso Dabengwa uzamile ukukhulumisana lamapholisa la kodwa amalela ukungena wagcina ekhulumisana lomsekeli kamphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana obedingwa Mguni.
Amapholisa avalile umva ophendukela eBhalakwe bathi bona iBhalakwe namhla ise-restricted. Khulume deputy minister of home affairs obedingwa he said he was going to come back to me. Khathesi ngisengiyamfonela ukuthi ngisekhonsulte kangakanani selwa ngumuntu ofisini sengene.
Umabhalani wenhlanganiso yebhethu likaZulu umbuso ofuzwayo uthe kulusizi ukuthi bamisiwe ukuyakhumbula izihlobo zabo ezajikelwa eBhalakwe.
Kulusizi ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka after 30 something years uhulumende weZimbabwe lokhu engafuna ukuthatha iresponsibility. Abantu bemaNdebeleni selokho babulawelwa izihlobo zabo abakaze bethole ithuba lokuthi bekhalelane. Bekulithuba elihle namhlanje lokuthi abantu befika behlangane bethi kuyini esingakwenza.
Umlweli wenkululeko owasila eBhalakwe umnumzana Patrick Dube uthi lokhu akusoke kubalalise njalo uma befuna benze nyenkani bazakwenza.
Angikholwa ukuthi lokhu kuzasilalisa, mbona ngathi vele khona siyaphuma futhi sizokwenza linto. Uma befuna siyenze ngenkani, sizayenza ngenkani ngoba thina salweli lizwe vele. Asoze sifelwe, sibe silokhu kulabantu bethuma ibhodagezi, ayiso mapholisa lana ifebrici yangikhona ibe ibhodagezi yodwa, bekungela polisa, amapholisa yila esenza lawo lapho.
Umnumzana Matthew Sibanda uthi kusobala ukuba uhulumende ulokhe elovalo ngokubulala kwakhe abantu abangahlomanga ebaphosela bephila emgodini wemayini eBhalakwe.
Sizwa ubuhlungu thina njengezaphu lelo bukhokheli bethu leZipra ukubana sithe sihamba sisiyakhumbula abafowethu abagqitshelwa bephila eBhalabhe kwishafti yemayini ukuthi siyekhuleka sibatshele ukubana hhayi ezazikulwela la manje asikakutholi akukathuthi siloke sihlupheka ngoba lokho singaphathekanga. Sithe sizolikhumbula savinjwa ngama-support unit police kwavala imigwaqo ye-riot sifuna ukutshaya zahlukumezwa zivala emgwaqweni.
Umongameli we-MRP umqondisi Moyo evumelana loSibanda ethi badabuke kakhulu ngesenzo samapholisa njalo igugurawundi ikhanya iqhubekela phambili.
Kuyakhanya ukuthi gugurawundi kayiphelanga iqhubeka isiya phambili ngoba ala ukuthi singene siyekhalela abantu bakithi abayibo ababulawayo ihulumende kaRobert Mugabe labafana bona abangamapholisa anguye abathumile.
Umongameli we-ANSA uMazisi Mzila Ndlovu uthe inhlamba enkulu eyenziwe nguhulumende.
Inhlamba ebantwini bakithi ukuthi nxa usiye esililweni esikhumbuzweni sabafoni abafa kabuhlungu kangaka walelwe ukuyakhala asikazi kubone kulihlazo esintwini ukuthi umuntu uyalelwa ukuyakhalela isihlobo sakhe safayo kakhulu esafa ngalindlela. And mina kwenziwa abantu bakithi kabamanyane sike siseqe umkhawulo wamabandla ezopolitics sibambane sikhulume ngazwilinye phezu kodaba lwegugurawu.
Unduna uKhilion Masuku uthe uyakuqala ukuthi umuntu amiswe ukuya esililweni.
Angaze nguze vele khona lokhu ukuthi umuntu uyalelwa ukuya esililweni. Ngiyakuqala kahle sikhona lapha ukuthi umuntu uyalelwa ukuya esililweni. Lisiko lethu ukuthi isililo kasipheli loba ngazobe iminyaka engaki isililo siyakhalwa. But ngiyakumangala nje ngakuthiwa abantu bayanikwa ilimithi ukuthi lingayi esililweni.
Umlweli wenkululeko umnumzana Cosmas Zenzo Mafu uthe kuyabakhathaza ukwalelwa ukuyakhumbula izihlobo zabo ezabulawa yizanu.
Ngoba lesi sikhathi sobusika yisi sikhathi somkhuba wesintu sakithi ukuthi siyethanyela emathuneni zonke izindawo lapho kulele khona esifahloni bhayi. ikakhulu abanjengabe kubhalago labo abanqondo ayababulawa ngokugebenga bezana bekufanele siye siyezisa kubo siye kukhuluma sikukhulumayo labo nxa besizwe labezinkolo labo esikristweni balelungelo ngalesi sikhathi somnyaka baya ezindaweni ezinjalo besiyafaka imithandazo.
Ibhalagwe yindawo okwajikelwa abantu bephila, abanye sebefile ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi, njalo lokhe kwaba lalesi siga uhulumende uhlala evimba abantu ukuthi bayefika kuleyo ndawo osokuthiye abantu besola ukuthi kusafihlwani. Umongameli Robert Mugabe wathi ebuzwa ngakho wathi kwakuyisikhathi sobuhlanya, kodwa uZulu ngemva kokuvinjwa ngomgqibelo uthe kukhanya sengathi lokhu kuhlanya kukhanya kulokhe kuqhubekela phambili. Inhlanganiso ye-Crisis Coalition eZimbabwe isikhuphe umbiko isona isenzo sikahulumende, bethi ngezinye indlela uhulumende uyalandula lesi sehlakalo abasenza bemanyene lebutho elalihlomile ele-5th Brigade elafundiswa yi-North Korea ukulwa. Ngimele iStudio 7 iseBhalagwe, nginguNompumelelo Moyo.